Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesine mhlazi ku-22 Mpandula 2022 ngu-Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York lamuhla.
Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelele nomzimba ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondile, hathi indlela le eyalabadala enato athi naye lamla inika abanye indlela ukuthi bachaye abantu.
Kodwa abanye bathi bakhangelele ukuthi uMnangagwa uzaphinda amazwi akhe ajwayelekileyo awukususwa kwama-sanctions.
Uzakhuluma esola lezijeziso zenotho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lebandla lezanup f.
Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election eye-insiza.
Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede.
UZulu wakwaMadlambuthi ePlumtree usele ekhala ekhuza umhlola ngoba izigilamkhuba zifike komunye umuzi phakathi kobusuku zatshisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni le-New York ngolwesibili lequla elilabantu abambalwa ababalisa abaphathintambo bakahulumende abachiyeneyo kanye labantwabakhe ababili besebenzisa indizamtshina yokweboleka ehlawulwa inkulungwane zamadola ngelanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi iqula leli likhulu okunganani, kodwa bonke abaya emhlanganweni we-United Nations bayandise ukuphiwa inkulungwane zamadola ngelanga zivela kuhulumende. Omunye wabekade beqoqe ukutshengisela lapho uMnangagwa esehla endizamtshineni egcekeni le-JF Kennedy e-New York. Umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi owebandla lezombusazwe le-People's Patriotic Party utshele iStudio 7 ukuthi abanelisanga ukumbona uMnangagwa. UMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe edaleleli ele-General Assembly ngezikhathi zantambama lamuhla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngakhangelele ukuthi kwethulwe uMnangagwa.
Umbono wami ngenkulumo engenziwa ngumongameli Mnangagwa enkundleni yezizwe zomhlaba i-United Nations General Assembly ukuthi uzazama ukuxolisa alolonge umbuso awenza kuleli lizwe, abe sekhuluma langakhona ukuthi ofuna ukuzohlangela imali zentuthuko eZimbabwe ukhululekile khonoko kuthiwa iZimbabwe is open for business. Njalo uzakhuluma esola lezijezi zenotho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lebandla lezanup f. Uzabe kusola konke khona lokhu esithi kazesulwe lezo zijeziso ezibuyisela ilizwe emuva, zilimaza uZulu lomphakathi weZimbabwe. Lanxa kodwa eqinisweni indaba lezijeziso ivele iqondane labona babephula amalungelo luntu kuleli lizwe, ngibona nto yabezama nje ukulolonga izinto ezivele zimadlala ezingalolongekiyo.
Baba Mkandla, nxa sikhangela uZulu weZimbabwe, umbono kaZulu engafisa ukumuzwa ekhuluma ngani uMongameli uMnangagwa?
UZulu weZimbabwe mbone ngathi angakhangelela ukuthi aluba engumongameli oqotho oqinisekileyo, kakhulume ngokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Abantu bangabotshwa amahlayana, abantu bangahlukunyezwa, abantu bahlonitshwe, kube lobudlelwano obuyibona obuqondileyo phakathi kukahulumende labantu, njalo lalabo abalembono ephikisana lebandla lakhe imbono yezanu-PF gabakhululwe, bakhuluma bakufunayo. Akula muntu owaginqula ilizwe ngokukhuluma umlomo kuphela, kugcine kusiyakhatshana le ngoba nalapha emlonyeni kuyabe kungakhulunyiswana kuhle, lamagama aphumayo kayisiwo. Abantu bakhangelele khona ukuthi ahloniphe umthetho womhlaba onanzelela kwehlukana kwembono yabantu. Kodwa kambone kukhuluma khona lokho, lami nje ungafana lokuthi liphuphe engilalo ngohulumende engikhangelele ukuthi enze ngcono kulalokhu akwenza khathesi.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye wakhuluma lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF njalo ocubungula ezombusazwe ukuze sizwe owakhe umbono ngakhangelele ukukuzwa emazwini kaMnangagwa.
Kunengi uPresident Mnangagwa alakho okunye angaza kwethula kumhlangano we-UN, ngoba umumo womhlaba nje ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zaphuphuka. Asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima, yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezinto ezikuboRussia, ukuthi iRussia labo-Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hathi indlela leyi eyalabadoda e-NATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo, esenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo. So uMnangagwa ulakho kuningi kakhulu, isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo, ilimaze kakhulu ama-economies. Into esiyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ingcwethi kwezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza ngeviki ezayo. Lolu khetho luza ngemva kwelebulilima lapho ibandla le-CCC elathola izikhundla ezimbili phakathi kwezintathu ezazincintiswa. Emthethwandaba wayizolo, ibandla leZANU-PF lele-CCC yiwo wodwa azamelwa kulolu khetho. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, saqala ngokumbuza ukuthi kuhambe njani.
Ubaba uGumede uyikandidenti ekhethwe ngabantu bakawadi 4, uyikandidenti ebivele ikhalelwa ngabantu kuba bebefuna abamele njengojaha njengomnumzana abambone elesisindo sokuba angabamela adale inguquko lapha kuwadi 4. So sithi kuye amhlophe, ubaba uGumede uzaqondana lokhulu ubaba uDaniel Dube omele ibandla leli elibusayo ibandla leZANU-PF. Umuntu omdala ukhulu uDaniel nguye ongene emele iZANU-PF. So ngamafitshane sithi zindala zombili, kakekho omunye osuka kwelinye ibandla. Amabandla la amancane kulolu khetho kawangenanga.
Wona umumo unjani? Siyasizwe kwesinye isikhathi nxa kuyukuthi kuza kuba lo khetho kulokuxokozela.
Umumo msakazi uthule okwakhathesi, kodwa ngendlela okwenzakala ngayo kukhanya engani ibandla leli elisabusa okwakhathesi ibandla lezanu PF liyaxokozela njalo lobuhlungu ngendlela eladliwa ngayo ebulilima. Ngakho ke lizama ngazonke indlela ukuba lilungisise amaphutha awo lawa angasalungisekiwo. Baphithizela kakhulu izimota zabo zigcwele iward 4 yonke, kodwa abantu bakogodlwayo bakhanya bathi hayi kwanele umbuso wezanu PF bavele sebe usuthi.
Kukhetho olwedluleyo sibonile ukubana bekungani kulokunye okungazwisisekiyo okufana lokuthi abantu abaningi bebevotelwa kubethiwa bona kabazi ukuthi bazivotele. Liza kusebenzisa njani elikufundileyo?
Abantu bakugodlwayo ngomahlaba ayithwale bale slogan kumbe balophawu lwabo olokuthi kusasa kayidala ikwesaba, votela ugodlwayo omnyama. Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede ukuba abamele abe ngukansela wabo ku-Ward 4. Kungamalungiselele ukuba ngomnyaka lo ozayo bazabe bevotela upresident uNelson Chamisa Ward 4. Uwesaba lokwethusela kungaba khona, abantu bakogodlwayo bazimisele ukuba bangaze kuthwe bayancediswa ukuvota, bangaze kuthwe ngabakwazi bona ukubhala kumbe ukufaka uxabo nabekwazi. Bona bazavotela iqiniso, bazavotela ikusasa engcono, bazavotela amathuba abantwababo ukuba babe lempilo engcono, bazavotela inguquko. Ukwethusela bangethuselwa konke abakufunayo abantu bezanu PF, babathengi ngayo yonke into abafuna ukubathenga ngayo, ngoba sebeqalisile ukuholisa abantu umumbu, sebeqalisile ukuholisa abantu ezinye into eziningi-ningi ezingaqedakaliyo ezingadali mehluko empilweni zabantu. Kodwa abantu thina sibakhuthaza ukuthi bahambe bayethatha konke lokho okuholiswayo, ngoba kuyimali kahulumende, kuyimali yama-taxpayers, kungasimali yezanu PF. So sithi abahambe bayethatha ngobuningi babo. Yikho sisithi abantu be-CCC ababe luhlaza ngaphandle babe lithanga ngaphakathi.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Kasenelisanga ukukhuluma labebandla lezanu PF, kodwa sizaqhubeka sisenza imizamo yokuthi sikhulume labo kuhlelo ezilandelayo. Kolunye udaba, izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukubuthana lamuhla esontweni yeBrethren Christ zithandazela abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababothelwa ezombusazwe. Umfundisi Milson Dlovu ongomunye wabaqoqa lomthandazo uthi abantu abaningi abamabandla aphikisayo bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wakwamadlambuzi ePlumtree usele ekhuza umhlola phezu kwesehlakalo sezigilamkhuba ezifike komunye umuzi phakathi kobusuku ngolwesibili zatshisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Umuzi lo osesigabeni seMkhomeni. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe amalunga alumdeni, omakhelwane batshele iStudio 7 ukuthi lesi isimanga esithiye isigaba sonke sibambe ongaphansi. iStudio 7 ithunyelwe umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa ukutsha okwenzakeleyo. Abantu laba babikwa befike bacela ukukhulekelwa ngubaba walapha ekhaya ebusuku, kodwa uthe esithi kenelisi kubanceda basebevuka ubhova bathungela izindlu ngomlilo kwatsha yonke impahla. Abantu balapha ekhaya babikwa besinde ngokubalekela enkambeni yamapholisa. Omakhelwane baqoqene balonda izigilamkhuba lezi umkhondo wazo waze wayaphelela emngceleni weleBotswana. Akwaziwa ukuthi kahle kahle inhloso yabantu laba ibingeyani lokuthi vele bangobani. Sizaphanda silethulele okugcweleyo ngalolu daba kwezinye inhlelo zethu ezilandelayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izigidi zamadola ziyacatshiswa esikhwameni sikahulumende kulandela ukungahlelwa kuhle kwamanombolo. Lokhu kuphume kugwalo olwalotshwa ngumgcini ingcebo kahulumende u-Auditor General unkosikazi Mildred Thiri kumbiko wakhe wendleko zomnyaka odluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigaba seMatabeleland North sesengezelele umhlabathi ohlanyelwe ingqoloyi lo umnyaka isuka kumahekthe afika phose inkulungwane 950 ngomnyaka odluleyo aya kumahekthe azinkulungwane ezintathu 3000 lo umnyaka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiyeke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 202 465 0318. Mina wami umbono nje ukuthi khona izizwana uma kungenzeka iphume amapholisa lala kumele aphume ukuqhathana yamapholisa le-corruption. Kanti bona njengoba bayahlupheka amapholisa lala amisa abantu emgwaqweni afuna imali ebantwini, kodwa lokho befuna abantu bezame ukuthi balungise umbuso weZimbabwe ube right. Bona babhizi babopha abantu bayachaya abantu, kanti namapholisa linjani? Aliholi, alilalutho, ijambo lenu liphelile. Kodwa abantu bazame ukuthi balungise umbuso lokho esimali ezizalo, kanti linjani namapholisa?
Ukhulu bakithi, sanibonani ku-Studio 7 sesizobe ngangena ngamazwi amakhulu. Hayi, ubaba lo lenkinga lo mnangagwa lo vele kufanele abotshwe ngoba nguye umuntu waqala igugura wundi kathesi warepa. So into zonke zonezo vele zinkalakata zamaphutha zonezo, abantu nxa betshengisela abaright baqonde kakhulu. Eyi, baqonde kakhulu sibili, vele lecala elikhulu kakhulu lo muntu lo.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Hayi, thina siyaphila, siyaphila. Ngiyabingelela labalaleli be-Studio 7, ngiyabingelela labo. Nina lami ngiyacela ukuthi ngabe amapholisa ayenza okomthetho, ayekelane lokubopha abantu abangela macala, babophe abantu abalamacala. Njengondodalwana wathi uChamisa kumele abulawe labasekeli bakhe, undodalwana kumele abotshwe lwana, kodwa akakabotshwa lakathesa. Asikezwa ukuthi ubotshiwe kumbe uhambile emthethweni, asikezwa. Siyacela ukuthi ngabe kwenzakala bayekele abantu abangela macala, babopha abantu abalamacala. Lawo amapholisa angabi awezano, kodwa abe ngawelizwe. Siyacela, siyacela. Ngiyabonga Studio 7.
Hawu, lithona njani, lithona njani, hawu, lithona njani izintatheleze. Kanti mina ngilo mbuzo lapha. Umbuzo wami uthi kanti, kodwa mpela ngibone kunamapicture avelayo uMnangagwa evula amathwele. Kambe kodwa mpela kanti ikhansila iyethu, ngoba izinto zekhansila ezifanele ukuthi zivulwe ikhansila lezamathwele. President ufanele ukuvula izibhedlela nezikolo. Into ezi uthi uyovula ithoilet, hayi bakithi, hayi hayi bakithi, hayi lo muntu usekhulile mana. Waye benganikeza abanye ichance ukuthi abanye nje ichance ingikhithe ngentsha babuze, ngoba uyabona ukwenza kwakhona kusakukwenza komuntu oright. Lo ungazi uyovula ithoilet ungumongameli.
Yebo yebo, siyalibingelela ku-Studio 7, thina siyaphila. ngiphila ngibonela ngokuthisa hey kunzima mhlaba wonke uyachisa amakhanda wonke everything isimo siyalo kutshintsha sithi kumbe sibuyele ezimbabwe siyephumula ngekungaba ngcono kusumthi ke sinazo ukuthi uhluphe sinalo lapha ecaleni sisebenza nzima sithola nzima kanti ngabe sikhakhe into ezimbabwe ngabe siyaphumula singasebenzi sisimo
livuka njani kustudio 7 bengicela ukuphawula lamba fowethu ngibe ngizame faka umbono wami kancane ngibingelele bonke ababali bezindaba zestudio 7 ithini njani lonke into engizayicela kustudio 7 yakuqala ngeyokuthi bantu asihlonipheni istudio 7 singathethisane singaqambani ngamagama singakhombani ngeminwe le istudio yethu yokukhululeka sikhuluma imbono yethu singathethisani thethisana sibe ndomoya kankulunkulu ngoba abanye sizabe sikhuluma kodwa ukuvota singavoti lokho esitasivote neuchamisa ngakho right yomna ngakho zakho right yomqondisi ngakho right singakhulumi njalo asikhulumeni ngomoya kankulunkulu singaqambi amabizo abantu istudio 7 yakhuluma khulumayo ngumzingaye osukela kwaneshabula ngithi kanjani wami satiyo lapho enkulumane emachawe lapho noba wami umazisa khona lesentjeli fani ngithi kanjani lonke
leyo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke elisithumela yona. Eminye isuka ibe mide kakhulu, siyasithole eminye engama-10 minutes, 5 minutes, 8 minutes kusiya khonale, kodwa ke ungasithumela ke 2 minutes kumbe 1 minute uyenelisa ukuthi ukhulume konke ofuna ukukukhuluma. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usedlale indima enkulu ekuhlonipheni lekulondolozweni kwamalungelo oluntu ikakhulu awemihlobo elabantu abalutshwana ama-minorities ngesiNgisi. Umnangagwa wethule amazwi la izolo emhlanganweni we-United Nations obubhekane lokuhlonitshwa kwamalungelo owe-13th anniversary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Lamhla-ke uMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ohlaziya ezembusazwe uMnumzana Tifa Dube ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa awethule izolo.
Njengoba lisitho ibala elithi amalungelo oluntu babuNkomo, kunjalo okuyinto emqoka kakhulu kithi singabantu, noma umnyama noma ungumhlobo bani noma uyini, kodwa ke amalungelo omuntu ayinto eqakathekileyo kakhulu ayenza umuntu ukuthi azizwe ebelonga esizweni. Ngibe sengincipha ngibuye njalo elizweni lethu eZimbabwe ukuthi nxa sisizwa umongameli esihle njalo, kuhle ukuthi akubone njalo abekwazi ukuthi kule nto okuthiwa ngamalungelo oluntu adingakala ukuthi aqakathekiswe ebantwini bakhe. Sifisa ukuthi ngabe lengoma leyo iyaqhubekela phambili ayikhulume njalo ayivivinye ibe yingoma iyeqiniso. Kodwa ke eZimbabwe ye nxa sibona izinto ezifana lokuqakathekisa izindimi, ukukhulisa izindimi njengoba namhlanje sesibona emsakazweni sokukhulunywa isiTonga, sokukhulunywa isiVenda, kukhulunywa isiXalanga, kukhulunywa isiNdebele, kukhulunywa isiShona, kukhulunywa lesiKhiwa, ngibona ingathi i-diversity nesiyena leyana itshengisela sobala ukuthi kule recognition yokuthi kuyaqakathekiswa indimi zabantu. Kodwa ke sibe sesibuya futhi njalo nxa sesibuya kwezinye ikakhulukazi ezomthethwandaba sibona ingathi kusasilela kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi kulokuthi ezinye izinto zibonakale abanye abantu sibabone betshaywa ngempama nje phezulu kwesandla okuyinto encane, kodwa uthole ukuthi okuya kuyinto encane kodwa mhlawumbe uthole ukuthi umuntu wenze icala elikhulu ukuthi ngabe kuthiwa bekufanele ukuthi umuntu uyabhala ejele. Kodwa kube sekusithi abanye abantu njalo nxa bengabonanga icala eliyangaphi, kodwa kube sekutholakala ukuthi abantu sebebolele emajele ngento engafanele. ngalanga ukuthi ngabe babulisele emajele yonke into ayilinganiswe kuwo wonke umuntu waseZimbabwe baphathwe ngendlela efana nayo kungakhethelekile ukuthi wena ungubani kungakhethelekile ibala kungakhethelekile noma ukuthi uyinkolo yipi noma ukhethelekile ukuthi ulandela liphi ibandla lezopolitiki nxa wonile nxa ungawonanga akube njalo
uMnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Ubona ekhuluma ngani kahle kahle?
Umongameli uMnangagwa inkulumo engibona ukuthi izabe inkulumo esegudwini kakhulu kuzabe kuyinkulumo yezitshengiso zenotho. Okuyinkulumo esiyaziyo sonke ukuthi ayihlatshelwa ngabaseZimbabwe kuphela kodwa ke ngamazwe amaningi ase-Afrika bayakhuthaza ukuthi izitshengiso zenotho azisuswe. Bese kubuya njalo ngibona ukuthi enye inkulumo aza kuya ayiphathe uzaphatha njalo inkulumo yokuthi Zimbabwe is open for business. Azame ukuthi anxuse njalo azame ukuthi abakhonvince abanye abafisa ukuthi babuye bezotshala izimali elizweni leZimbabwe ukuthi ababuye bezotshala izimali ngenxa yokuthi iZimbabwe is open for business. Ngibona ngathi yizo inkulumo kakhulu azabe ukuthi uzifaka etafuleni noma ezabe ziyindaba mlonyeni enkulumeni yakhe azayibeka eMelika.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwele Bilitane.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lingakhohlwa ke lohlelo lwe-Live Talk esilipha lona malanga wonke ngokususela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu ngo 8 o'clock ntambama.
Magamuyi uLucky Dube isigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lamuhla. Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.